Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 31 kuNcwabakazi 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha abantu asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe njalo emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamatshumi edlula amabili lanhlanu 25.2 million.
Lokhu kutshengisa ukuncindezela kakhulu ukuthi nxa abadala laba lingavumelani kumbe ukhulumele ukungahambelani labo baza kuhlukumeza kwenzeke konke abakufunayo ububi bonke kwenzeke lokhu phakathi.
Amagqwetha entatheli zindaba uHopewell Chingono olokhe evalelwe eChikurubi athi usegula.
Ingaphakathi yami iyazi ukubana ngimsulwa njalo laye uTawanda uyakwazi ukuthi ngimsulwa.
Ibandla leMDC Alliance selimise uNkosazana Tendai Masocha ukuba ngumgcinisihlalo wohlangothi lwabesifazana kobulawayo phezu kokuthunjwa kukamujehiwa. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6412 abantu asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Asebebulewe ilumkhuhlane bangamakhulu phose amabili 196 kuthi asebesindile bazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5061. Emazweni asezwekazi le-Afrika asebebanjwe ilumkhuhlane sebephezu kwesigidi 1,245,230. Asebefile bona bazinkulungwane ezingamatshumi phose amathathu 29,589. Abekolishi leJohn Hopkins University bathi emhlabeni jikelele asebebanjelwe umkhuhlane sebeyizigidi ezingamatshumi edlula amabili lanhlanu 25.2 million. Kuthi asebefile bona sebephose bafike kusigidi 846,961. Amagqwetha entatheli zindaba uHopewell Chingono yena osedlulise inyanga evalelwe ejele leChikurubi njalo esiyalelwe kathathu ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail athi uChingono usegula ngakho athi kumele elatshwe ngesiphangiphangi. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Elinye lamagqwetha kaChingono umnumzana Doug Coulthard ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi umethekelele eChikurubi ngemva kokuba enze isicelo sesiphangiphangi ukuthi ufuna ukubonana lamagqwetha akhe. UCoulthard ufakaza ukuba ngempela akezwa kuhle uChingono njalo besalindele ukucetshiswa ngudokotela wakhe ukuthi kuthathwe manyathelo bani. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi kulusizi okwenzakala kuHopewell Chingono labanye abagoqela umkhokheli weTransform Zimbabwe onguye njalo umgcini sihlalo we-31st July Movement umnumzana Jacob Bungaruvume labanye abalokhe beyalelwa izicelo zokuhlawulela isibambiso sebail.
Lokhu kutshengisa ukuncindezela kakhulu ukuthi nxa abadala laba lingavumelani kumbe ukhulumele ukungahambelani labo baza kuhlukumeza kwenzeke konke abakufunayo ububi bonke kwenzeke lokhu phakathi njalo kuyindlela yokwethusela ngulo nalo ozafuna ukuphikisa uhulumende.
Uchingono ungarivume lomsekeli womgcini sihlalo ebandleni MDC Alliance umnumzana Job Sikhala betheswa nguhulumende umlando wokutshetshezela uZulu ukuba atshengisele ngodlakela uhlelo olwaluqoqwe ukwenziwa mhla ka 31 Ntulikazi ngenjongo yokufuna ukugenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umkhondisi wenhlanganiso yezokholo eZimbabwe Divine Destiny uBishop Anselmo Magaya uthi okukhulunywa ngombuso okhona akusilo cala ngoba kukhona lasembhalweni ukuthi ababusayo batshelwe ngamaphutha abo.
I can say this anywhere before anybody. God
lokhu ngiyakutsho yiloba ngingaphi njalo kungelani lokuthi ngiphambi kukabani. UNkulunkulu nguye oguqula umbuso. Ike likhangele umbhalo kugwalo luka Daniel. UDaniel isahluko sesibili kuvesi ka-21 uyatsho ukuba uNkulunkulu uyawasusa amakhosi ezikhundleni zabo lapho sesifikile isikhathi sokuba basuswe. Enguye njalo owabeka kulezi zikhundla uyayiguqula imibuso. Angithi singaze savuma ukwethuselwa-ke ngale ndawa yokususwa lokubekwa kwemibuso luhlelo lukaNkulunkulu lolu ukubona ukuthi amakhosi ayabekwa ezikhundleni ngezikhathi ezifaneleyo aphinde asuswe njalo.
Are put in place in specific seasons and removed as well. Now,
ukhangelelwe ukuphindela emthethwandaba ngolwesithathu uChingono ukuze kuhlaziywe udaba lwesikhalazo sakhe sokuthi aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyili. Olunye udaba obemela iKhuwatsana East edalele ephalamende osewaxotshwayo umnumzana Charlton Wende owe-MDC Alliance utshelwe ukuba abuyisele incwadi yakhe yohambisa yohlobo lwe-diplomatic passport aphiwe leyo ayelayo esetshenziswa ngumuntu wonke. Encwadini elotshelwe uWende ngumabhalane omkhulu wedala lephalamende umnumzana Kennedy Chokuda uthi lokhu kwenziwa ngesizathu sokuba engaselilunga ledale njengoba waxotshwa ngaphansi kweziqondiso zomkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe bayalisola lelinyathelo eselithathwa lidale lephalamende okusekelwe ngesinye isakhamuzi seHarare umnumzana Collins Ncube.
Engizibuza khona ukuthi kungabe kuyinto yinese esemqoka yini kathesi uma sikhangisana le parliament ibusiness ye parliament. Akulabo inkinga ukuthi bebathi beletha ama diplomatic passports kodwa yindaba ebayikontesta lawo emthethwandaba ukuthi kungathi kuyisikhathi se lockdown kukunje amaporta lawo evaliwe kube busy abantu bethathelwa ama diplomatic passport.
Encwadini yakhe uChokuda ayilobele uWende phezu kwalolu daba ukubeke sobala ukuba leli nyathelo lithathwa nje kulandelwa okwavunyelanwa ngompandulanya kenye lapho umongameli Emmerson Mnangagwa athi kumele amalunga edale lephalamende batholiswe ama diplomatic passports azosetshenziswa kuphela ngesikhathi bengamalunga alelo dale. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMelvis Gama.
Olwela amalungelo oluntu obalekele kwele South Africa kumaviki asanda kwedlula umnumzana Mzaca Ngulube kanye lomzukulu wakhe oke wathunja watshaywa eZimbabwe uNkosazana Noxolo Maphosa bathi sebehlukuluzwa njalo ngabantu abathi ngamalunga ezanu-PF kumbe abasebenzela uhulumende khonale kwele South Africa. UMaphosa wathunja ngabantu ababedinga umalumakhe uNgulube kunyanga edluleyo bamhlukuluza kakubi okwabangela ukuthi ababili laba babaleke baye kwele South Africa. Kodwa uNgulube uthi sokulabantu abacabangela ukuthi ngabezana uPF asebetshona bebalandela khonale eSouth Africa. UNgulube utshele iStudio 7 ukuthi kumalanga asanda kwedlula balandelwe ngenye imota ngemva kokuchothoza umbuso weZANU-PF emsakazweni weSABC okwabangela ukuthi babaleke bayephephela emapholiseni.
ESouth Africa ngilandelwe ngenxa yokuthi vele abantu bezanu bagcwele indawo yonke kubo okunye basebenzisa ama-IP ifoni yamadayisensi babebebabesebedinga ilocation balandele zange sana siri kakhulu ngemota ngathi ngathola ukucatha emapholiseni yani jubo station
lilo lutholile yini usizo emapoliseni?
Sitholile usizo olwe escort sisuke emapoliseni, yamapolisa ahlomileyo sesiya lapha endaweni siya khona ukucatshe khona. Njalo loku siyibeke indaba yethu emapoliseni baphezu kophenyo lokuthi bachwayisise babone ukuthi ama-cameras le moto yefortune yayisigijimisa ama-number plate ayo ami njani ukuze badinge umnikazi wayo omunye owayehamba eyigijimisa.
Kuyini ongathanda ukuthi abantu babekwazi ngesimo okiso kanye lonoxolo?
Engakutho njengoba labona kusukela mhla ka 29 bekwadule endlini ngimi ngingekho besethusele abantwana kwalandela mhla ka 8 u-Agasti bethumba unoxolo kutshengisele sobala ukuthi laba amadoda namadoda angahleki njalo angadlaliyo. Engakutho ukuthi abantu bananzelele kakhulu ukuthi i-ZANU PF isikhathi esiyiso isikhathi sokuthi ayisancengi sibulala abantu sisidla abantu njengoba ivele isidla isikhathi sekugurawundi kokhelwa ngumnanga khona lowo obusayo. Ithemba esilalo silalo government yeSouth Africa lamapolisa bazaphenyisisa lolu daba luphume egcekeni bobe yibo abazasincedisa ngepo esingathi i-protection sikhona lapho ngoba nxa yona yabisedlulile abantu bebona indlela abantu abahlukuzwa ngayo noxolo umuntu wesintwana indlela ahlukuzwa ngayo i-ZANU PF abantu bazathina betshintshela ekwezabo izandla ngoba lokhu kutshengisa ukuthi lathi singabantu siyahlonipha umthetho but nxa lithetha ungasasiprojekthanga abantu bazakwazi ukuthi abayenze khona lokhu okwenziwa izikiwi ngoba umzakla angabatholareta kodwa abanye abantu bagcine sebesenza lokhu abakwenzayo bona be-ZANU PF ukuthi bayabulala abantu bayenzani yinto ezabakhona kodwa into engayitsho ebantu ukuthi abantu balimuke kakhulu ngoba i-ZANU PF kathesi isibulala into esiswele usebesele ukuthi bengenzani sebefikele kobukhononi njalo sosikhathi sokuthi babone ukuthi into engcono kiwe ukuthi babulale kathi sesikhona siphephile. Ngiyabonga isapoti yenu bonke bantu bakithi elisicetisa ngayo sibanika senzeni ngoba umzabalazi ungomuntu wokuthi silungise ilizwe lethu ilizwe lingelethu sonke eleZimbabwe kudinga ukuthi sonke sifise ukuthi abantu
umnumzana Mzaca Ngulube ulwela amalungelo kaZulu. Sixoxe njalo lomgcini sihlalo webandla leZANU PF yeSouth Africa umnumzana Kennedy Mandaza, yena olandule ukuthi amalunga ebandla lakhe yiwo ahlukuluza uNgulube noxolo. UMandaza uthi ababili laba kumele basebenze lamapolisa ukuze kubotshwe abahlukuluzi babo.
While we empathize and sympathize with the two activists that we referred to, we are really disturbed as ZANU PF of the allegations that are leveled against members of our party that reside in South Africa. We must hasten to say that we have no reason and time to follow them or any other person for that matter.
Lanxa silusizi kakhulu ngokwenzakala kwababili laba, kuyasikhathaza njengeZANU PF ukuthi bathi amalunga ethu yiwo abalandelayo. Okumele ngiphange ngikushe ukuthi asilasizathu kumbe isikhathi sokuthi sitshone silandelana labantu. Amalunga ethu alapha eSouth Africa aphatheke ngokuphandela izimuli zawo njengaye wonke umuntu. Hathi ukutshona imizala leseZimbabwe. Ngakho siyakulandula ukuthi ababili laba bayalandelwa ngamalunga eZANU PF. Silethemba bazasebenza lamapholisa eSouth Africa ukuze kubotshwe labo abathi bayabalandela.
Because it is also in our interest as ZANU PF that we have answers to these acts that dent the image of our party as well as that of our country.
UMnumzana Kennedy Mandaza ngumgcini sihlalo webandla leZANU PF kwele South Africa. Umhlalo wabesifazana kubandla leMDC Alliance kobulawayo uNkosazana Tendai Masocha uthi uzizwa ehlukumezekile kakhulu ngabantu abacabangela ukuthi waba lesandla ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mochehiwa. IMDC Alliance imise uMasocha umsebenzi owesikhulu. UMuchehiwa uthi ngesikhathi ethunjwa wayelomasotsha emoteni, yena athi wayethwele amaphetshana ayelotshwe ukuthi iZANU PF kumele isuke embusweni. Lokhu kwenze abanye banakanela ukuthi uNkosazana Masotsha engaba wayesebenza labathumbi bakaMuchehiwa ngoba besithi kungani yena engabotshwanga. Kodwa uMasotsha uthi laye wabotshwa kepha waphanga wakhululwa. Uthi njalo ngemva kokukhululwa wathunjwa ngabantu angabaziyo bayamtshaya bamhlukuluza kakubi. UMasotsha utshele iStudio 7 ukuthi akalasandla kudaba lukaMuchehiwa njalo uthi indlela aphathwa ngayo ngalolu daba isimdabule inhliziyo ngoba laye ungumuntu owahlukuluzwayo.
Engakutsho ebantwini abacabangelayo ukuthi ngabe ngaphatheka ekuthunjeni kukaTawanda Muchehiwa ngithi hayi bavunyelwe, umuntu wonke uvunyelwe ucabanga ngendlela acabangela ngayo, kodwa mina engikwaziyo ukuthi ingaphakathi yami iyazi ukubana ngimsulwa, njalo laye uTawanda uyakwazi ukuthi ngimsulwa. Deep down in his heart uyakwazi ukuthi ngendlela abesisebenza ngayo. Azane lo Tawanda kwamalanga amathathu sisenza iproject esasiyenza sifisa ukuthi iphumelele. Akula ucabangela nesibe lakho ngaphandle kwesehlakalo sona sesisehleleyo esisenza abantu becabangile khona lokhu ngoba isonke isikhathi isitha vele singena ngomkenke. So into enginanzelelayo ukuthi kube lezitha ezihlezi zasebenzisaleli ithuba zayenza amaqhinga azo ukuthi zibambanise udaba lwami lezimpi esiyabe sivele silazo, njengoba uyazi ukuthi indlu lendlu iyabe ilakho kuyabe kukhona ukulwisana kwalokhu lalokhuyana. You know, kujwayelekile kukhona kwezembangazwe ukuthi labe lindawonye kodwa kube lalokhu lalokhuyana elabe lingani alizwanani khona. So kuba labantu abantu njalo those who take opportunity ngama cases anje. Kodwa ngithi ebantwini abakholelwa kimi la kunkokhelo yami ukuthi they must remain resolute and focused, mina ngilacala engalenzayo njalo it's only the truth that shall set me free.
UTawanda uthi wahlukuluzwa ngendlela embi kakhulu, watshaywa lalamhlanje izinso zakhe lokho ezingasebenzi kuhle. Wena uthi wahlukuluzwa lawe, wahlukuluzwa ngayiphi indlela?
Abantu abangihlukuluzayo mne wethu banjaya kakhulu sibili, okungawayenza umzimba wami wangaphathekanga kahle. Ingatshaywa endaweni ezinjengaphansi kwenyawo ezihlalweni no lemzimbeni nje uhlukuluzeka. Bangihlukuluza sibili ngendlela yokuthi lakathesi even psychologically angathi come together le kuyini okwakusenzakalo, njalo kwakungani ngisenziwa khona kuyana ababengenza khona. Kodwa hayi vele kupolitics lokho esikwenzayo sebe sikukhangela ukuthi kwelinye ilanga kuza fika, njengoba ngikubona kusenzakala kwabanye kulindanga kuzafika kimi. Yikho lokhu lami kwangihlela, but I'm still traumatized, I'm still trying to heal kulokhu engahlangana lakho. Kodwa bese ngiphinda ngisithi I'm now a victim who's being victimized. Kodwa hayi ngithi hayi kuvele kunjalo empini, kodwa ngizanqoba kuphela.
UNkosazana Tendai Masotsha ngosemisweli bandla leMDC Alliance ukuba ngumgcinisihlalo walo wabesifazana kobulawayo. KuLivetalk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Ke singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ezivela kwamanye amazwe lilami uMikhobe. Selisondela kwaba yizigidi eziyisithupha abantu asebefunyenywe bele COVID-19 kwele Melika. Lokhu leli gciwane laqhamuka liqalele kwele China ekuqaleni kwalonyaka. Abasekela amapholisa edolobheni leKenosha esigabeni seWisconsin khonapha eMelika babuthane izolo maduzane lalabo abatshekisela besola ucuku lwamapholisa ekudutshulweni lokubulawa konsundu uJacob Blake ngemva kokuvalwa kwele South Africa emizameni yokuvimba ukumemetheka ukumemetheka kweCOVID-19, lelo lizwe seliqalile ukuyekethisa iziqondiso zelockdown ngokuvumela ukuvulwa kwamahotela. Lelo lizwe lithi njengoba imingcele yamazwe amaningi ivaliwe, bathatha inyathelo lokuvula amahotela ukuze kuthuthukisa umsebenzi wokwethekelela kwelizwe izalane zalelo lizwe. Sizigciba lapha ezivela kwamanye amazwe, lilami uMike Hoke.
Abaphila lesimo se-albinism bathi impilo yabo isisengozini ngoba bebhekane lodubo lokukhonjwa ngeminwe, ikakhulu ngabantwana bemalokitshini eHarare abatshelelwa eceleni ngabazali babo besithi bona yibo abaletha umkhuhlane we-COVID-19. Kubika intathelizindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Abenhlanganiso emela abale-albinism, Alive Albinism Initiative, bathi bakhathazekile ngomkhuba omubi osuvela kuZulu wokubakhangelela ngelihlo lenzondo ngalesi sikhathi sokuqhamuka kwe-coronavirus besethesa umlando wokuthwala lesi sifo. Unkosazana Kwenlisa Mushonga wale inhlanganiso uthi ngesikhathi bevele bethwele labo nzima ngokungenelisi ukusebenza bevalelwe ezindlini nge-lockdown ekhona elizweni, bengenelisi ukuzisebenzela ukuze bathole imali yokuzinakekela, sebengezelelwe indubo zabo ngabantu ababakhomba ngeminwe lapho abahamba khona besithi babangena i-COVID-19.
In Africa, it's happening in Kenya, Zambia, and even in Zimbabwe, it's happened to me where people are now saying,
bona ukuthi sokulemithi enja e-Afrika ikakhulu kumazwe e-Kenya, Zambia, ngitsho lakhona apha eZimbabwe, lapho abantu asebesithi abantu abale-albinism yibo abathwala leli gciwana le-coronavirus kumbe ukuthi bayi-COVID-19 ngokwayo.
Uqhubeke ethi kumele abantu batholiswe ulwazi olujulileyo ngezifo ezitshiyeneyo njalo babe lozwelo kwabanye abantu abangabe bekusimo esitshiyenele sabo. Sikhuluma kanje uthi abantu abaphila le-albinism bathole nzima njengabo bonke abantu elizweni asebephila ebunzimeni beziqondiso ze-lockdown ngoba iningi labo liphila ngokuziphandela okungasavunyezwa okwamanje okubachiya bengetholike le mali lenzuzo ezwayo yokuzithengela abakudingayo empilweni okunjengamafutha okuvikela ijwabu labo elihlaselwa lilanga kalula, ama-sunscreen lotions. Khona nje ukuthi bazame ukungena edolobheni besiyathenga imithi enzikini yalelo dolobha, uthi lokho bebhekana nodubo njalo lokusebenzisa imithi yama-sanitizer engahambelani lejwabu labanye babo. Umnumzana Abraham Mateta oligqwethelile lwamalungelo abakhubazekileyo uthi lokhu kuphazamisa hatshi abale-albinism bodwa kodwa labantu abangaboniyo abaphila ngokuthengisa lokucela emigoqweni.
Abantu abangaboniyo behamba kwesinye isikhathi bayabedinga ukuthi bancediswe ukuchapha imigwaqo njengoba imigwaqo yethu ayichapheki nxa ungela muntu ongawuncedisa. Ukuze bancedakale kutsho ukuthi kuyakumele babambane izandlela labo ababancedisayo.
Uthi noma nje umthetho welizwe we-constitution usithi abakhubazekileyo bengabo bandlululwa, i-lockdown yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 isuke yaba yinkinga enkulu ngoba sebebulawa yindlala behlezi emakhaya kungela ophathisayo.
I-lockdown leyi ibuye kubi ngoba abantu abakhubazekileyo abacatshangayo, akula muntu obacabangileyo kuma-statutory instrument lawo.
Abalesimo se-albinism bebevele bengabantu abahleli behlukuluzwa bebulawa, ngezinye zezikhathi belinyazwa loba ukubulalelwa izitho zabo zomzimba. Kwaba lenkolo yokuthi ziyelapha igciwane lengculaza ele-HIV khona kungasiqiniso. Imizamo yokuthola icele likahulumende kulolu daba isaphumelelanga ngoba ugatsha oluqhuba lomsebenzi lungasemukulanga incingo zalo. Kodwa uhulumende ubikwa eseke wanikeza imali efika ku-$300 kwabakhubazekileyo ngesikhathi se-COVID-19 ukuze bephathiseke. EZimbabwe liphakathi kwe-lockdown eyalisa abantu ukuhamba-hamba mahlayana, uhulumende ethi kabahlale ezindlini abantu ukuba bevikeleke kusifo se-COVID-19 esilokhe sihlasela ilizwe ngamandla okubonakala ngokuqansa kwenani labantu abatholakala belalo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe. Direct from Washington, the voice.
Lanxa izanosi zomkhathi zisithi lonyaka kulakho ukuba lezulu elaneleyo eZimbabwe, abalimi abaningi emaNdebeleni sebeveze ukukhathazeka ngokudula kwenhlanyelo lemfundiso khona okuthengiswa ngedola leMelika. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ingcitshi ezibona ngezomumo womkhathi zithi lonyaka izulu liyathembisa ukuba lingana kuhle, kodwa abalimi sebedaniswa intengo yenhlanyelo ebiza intengo ephezulu. Amavinkili athengisa okokulimisa abiza $35 amadola eMelika, $35 umgodla wamakilogram alitshumi i-10 kg, kuthi ngedola leZimbabwe ibiza inkulungwane ezintathu i-10 kg yomumbu. Umvundiso lamazambane akukatholakali okugoqela lenhlanyelo yamabele amancane. Umlimi uMnumzana Maluba Mhlaba uthi okwalonyaka kuphambili ukuqansa kwentengo yenhlanyelo.
Lesimanga esikhulu kakhulu ngendaba leyo ukuthi inhlanyelo ikhwelile iye ku-$35. Ngambe nxa inhlanyelo izathengiswa nge-$35 per 10 kg, ubani ozayithenga?
Omunye njalo umlimi wenkayi uMnumzana Muhle Masuku uvumelane loMaluba ethi kunje abala la mali yokuthi balime lonyaka ngoba bengenelisanga ukuthengisa isivuno sanyakenye.
Abalimi bazathola nzima kulo umnyaka ngoba sokuleminyaka emibili bengenelisanga ukuba lenzuzo emasimini, kusitsho ukuthi gabalayo imali esesikhwameni. Enye into ezima kakhulu ngeyokuthi baselwe zinkomo iminyaka emibili edlulileyo, abalakho abangakuthengisa.
Umcebisi kwezemikhankaso enhlanganisweni yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uMnumzana Efi Ncube uthi ukudula kwenhlanyelo kuzakwenza kube nzima ukulima.
Ukudula kwenhlanyelo kusho khona ukuthi abantu lonyaka soze balime ngendlela efaneleyo. Lanxa izulu lingana bazalima indawo ezincane, abaningi vele bangenelisi ukuthi balime. Kusho khona ukuthi silinde indlala enkulu kumnyaka ozayo uma ngoyizala leziko. Kuyadingeka ukuthi uhulumende aphangise ayingenele le ndaba kufinyelele inhlanyelo echiphileyo ebantwini.
Qondisi wabalimisi eMathebeleland North ngaphansi kogatsha lwezokulima uMnumzana Dumisani Nyoni uthi abalimi uhulumende uzaqhubeka ngohlelo lwakhe lokubatholisa inhlanyelo lomvundiso olwentwasa kulabo asebetshaye amagodi kagatshopo, kusiya ngokuthi umlimi ulamagodi ayisibanga esinganani.
Asimeni ngokuyathenga inhlanyelo eqotho ukuze sizuze isivuno esiqotho. Uhulumende laye uzancedisa ngenhlanyelo, kodwa inhlanyelo yalonyaka lomvundiso wakhona kuqonda kubalimi abalandele izifundo zokulima esikuthi ngokwentwasa ifumvutsa kumbe lokho esikuthi ngugatshompo.
Kuminyaka emibili emithathu edluleyo ilizwe belibhekane lendlala ngoba izulu belingani kuhle, okuthiye iningi lisebunzimeni kuthi izifuyo lazo zicuba zingela madlelo lamanzi. Kunje abalimi abaningi sebeqalile ukulungiselela ukulimela umnyaka ka-2020 kusiya ku-2021, yikho sebehle bakhalaza kusese lesikhathi uhulumende lakunhlanganiso ezizimeleyo ukuthi bonke baphathise. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Sebezinkulungwane ezidlula eziyisithupha 6412 abantu asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe, kuthi asebefile sebengu-196. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.